kukhona lathe sikuthi bokuqala sesingene phakathi kwesikhathi somqando siyananzelela ukuthi umkhuhlane uyamemetheka kakhulu njalo kwesibili siyananzelela ukuthi ukuvula komkhonozi ukuthi abantu babuyele kuyathengisa abantu babuyele njalo edrobheni kube lokuhamba hamba okwenzakalayo khonokho kungenza ukuthi sesivula ke isivalo esizaba sikhulu kakhulu endabeni le COVID-19 lokuthi abantu begcine bethola leli gcikwane kulabantu ababuyayo abaningi abanye abangangeni ngendlela esemthethweni bevela eBotswana labanye njalo bevela ngale South Africa bayangena kungabi lo muntu okwaziyo ukuthi sebengenile behambe sezimulini zabo kuyingozi kakhulu lokhu ngenxa yokuthi babe bengatheswanga njalo bethwele umkhuhlane beyoletha ebantwini
ngibone ngani abantu bazivikela yini ukugqoka okwama-masks lawa okuvala amakhala lemilomo
abanye abantu bayakwenza kodwa abaningi bagqoka nxa bebona amapholisi ngathi abanye abantu bagqokela ama-maski amapholisi nxa amapholisi engasekho uyabona ukuthi umuntu uyabe imaski liyani siyefili singaphansi kwamakhala kwezinye isikhathi azayifakela ngaphansi komlomo njalo siyananzelela ukuthi lokhu ukuthi abantu ade bethengisela esenza ama-demonstration lokunye yebo kuyayenza ukuthi abantu bengasayenzi ukuthi baphane inani lokuthi omunye abe khatshana kulomunye khonokho ukuthi kungabe ngezinye izinto njalo ezenza ukuthi leli gcikwane libe khona njalo sinanzelela ukuthi imidwendo eminingi abantu abasemabhenki ilokhu iminingi abantu beminyana imidwendo yabantu abalayinela iphuphu iningi ngakho zonke izinto lezi zizayenza ukuthi leli gcikwane lingene libe ngaphakathi komuzi wangithi lapha kobulawa.